tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 15 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Topolagata had a double digit economy with a 46 billion economy. That is it.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emaswingo namuhla lapho akutshele khona uZulu ukuthi engangena embusweni uzavuselela umnotho ngokuphangisa.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMasaba. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize.
Abancintisa kukhetho lwamalunga edalela ephalamende lamakhansila labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo yalonyaka yeFIFA Soccer World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bebeqhubeka ngemikhankaso yabo endaweni ezijiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena wenze umhlangano ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu emaswingo. Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthembise uZulu ukuthi engangena embusweni uzaphanga avuselele umnotho njalo kube lemisebenzi.
By 2023 Zimbabwe must be the jewel of Africa. By 2023 Topolagata had a double digit economy with a 46 billion economy. That is it. Ah, that's Oscar 2020 900 billion Daroa. Inofanange atiri wa sugar Zimbabwe. What change a reverse dive? Vadai tshaga mabasa ku South yombotswago wa muno. Vadai tshaga mabasa ku UK yombo ya muno. Amwanga u teja misa uri kuandira vanhu. Vedu vari kushanda ikoko imamisiko wa wandira. Why can't we create jobs muno?
Umnumzana Chamisa uthembise njalo uZulu ukuthi uzagcwalisisa umbuso wezabelo owe-devolution. Wengeze wathi uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukucwasana ngemihlobo.
We want to de-arrarize things. We want to decentralize services. Muno Mashingo, you are going to see how we are going to be honored, because we are moving the name of the country from Zimbabwe, which is Zimbabwe Ruins, to Great Zimbabwe. To show that it's a new dispensation. Zizambambajiza. Gukula. We are also renaming our provinces. Todakutipve kumazita and my tribes. Zekutine narichiti matebeleland, mashonaland, karangaland. We must have neutral names in order that we are a united people moving forward, focused on building our country together.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho le nkulungwane zabasekeli bakhe emaswingo ethembisa ukuthi engangena embusweni uzaguqula amabizo ezabelo ngoba akhona kathesi ekhuthaza ukukhethana ngemihlobo. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende labo bebeqhubeka ngenhlelo zabo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. umnumzana Thandeko Zintimkandla onqintisa ezimele eGwanda Central uthi uZulu kumele akhethe yena ngoba engumkhokheli olohlonzi.
Okokuqala, idolobho leGwanda leli yiso isigodlo sezansi emaNdebeleni, i-provincial capital eMatsawe. Ngiyakholelwa njengabaningi ukuthi indawo engaba yisigodlo be-capital ifuna umuntu oleziqu ezithize ekuhlanganisela umbono osekwahamba indlela zokubuswa kwezabelo kumbe lohulumende, umuntu oleziqu ezithize, sengisho zona nje ezokufunda ukuthi ufunde wafika ngapi, ngoba izinto zakulezi nsuku kasisafuni labana abantu abalolwazi olusilelayo. Kasibahleki kodwa iqiniso yilona lelo. Ngakho mbone ngathi mina ngilombono obanzi ngemva kokuba ngake ngaba umeya waleli dolobho, ngaba lilungu lephalamende eGwanda North, ngaba umkhokheli wequla elalisiya e-Europe le-Africa le-South America. Ngabona ukuthi kule ndlela okumele zisetshenziswe ukuze abantu bathuthuke. Njalo-ke njengoba ngisitho, ngike ngaba ngumphathisikolo, ngaba ngulekthara, ngabaphosa yiyo yonke into. Ngabo impilo yomuntu ngiyayibona lapho okumele ndingayiqondiswa khona. Engikuthembisani beGwanda Central yikho lokuthi bakhethe umuntu abazahlala phansi laye, babonisane la babonise, kodwa abantu bahambe phambili.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu besigaba sakho?
Bantu beGwanda Central, khethani ngonanzelelo. Imisebenzi yomuntu iyazikhulumela. Uba ngumuntu kuyazikhulumela. Akusweleki ukuthi sibe simehlaba umkhosi. Lina bantu beGwanda liyakwazi njengoba ngithile ukuthi ngisesengumeya idolobho leGwanda, ngaliphatha njani? Lendumela liyayizwa ukuthi eGwanda North ngenzani kusukela kuward 1 kusuya kuward 11. Lalabo engabafundisayo ukukhalipha kwengqondo yami bayakubona, ababalisi, abantwana bezikolo, lo mphakathi nje. Khethanini ngonanzelelo, ngoba nxa sikhetha abameli kumele sikhethe uhlonzi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ngoncintisa kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edale lephalamende, uncintisa elilunga elizimeleyo. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Alliance for National Salvation umnumzana Nketa Mangoye Dlamini, yena odinga ukumela isigaba seMangwe edale lephalamende.
Sina sikhangeleyo ukuthi iMangwe kumele ithuthuke. Nxa sikhangele iMangwe sikhangele ukuthi ubukhokheli obusekhaya, sina sifuna ukuthi kube lamandla, kube yibo ububona ukuthi nxa isigaba sithuthuka sithuthuka. Esingakufuniyo thina ukuthi intuthuko ivele phandle asithi abantu bezositshela ukuthi bona kumele benzeni. So sikhangele ukuthi abantu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ikathi njalo kulezikolo kumele sizikhangele, abantwana bafunde, nabadala engxenye abangazange bathole ithuba ukuthi bafunde bafunde. Ngiyangena uMangwe Mangwe, ngafika eMambale, uhambo udlule eBhunyabheg usiya eKhalanyoni. Umgwaqo engubonileyo mubi kakhulu, okutsho ukuthi engxenye abantu kabahambi ngendlela okumele bahambe ngayo. Khonokho futhi kungenza ukuthi engxenye le ntengo abantu abathenga ngayo esitolo engxenye yabo isiphakeme, ngoba abantu phela besabela izimoto zabo. Uyazi ukuthi nxa kunjalo abantu badlulisele inhlupho ebantwini, sebethenga ngeprayisi ephezulu. So sikhangele nje ukuthi kona kube lokuphumelela kweMangwe.
Balalela abantu beMangwe Mangoye, ungabatshela wapha amazwi?
Nangabatshela ukuthi khona sifuna ukuthi amandla ukukhokhela aye kibo. Sifuna ukuthi iMangwe iphakame ibe yi-district layo esingayibali elizweni ukuthi ngu-number one. Kungakhangelekile ukuthi khona isemathebe, ngoba kathesi kule ngqondo ethi nxa usemhluleni lo eMandebeleni engxenye abantu bakukhangelela phansi, bakukhangele ngani esikhiwa ngathi i-second class season. Kodwa-ke sifuna ukuthi abantu labo bazibone ukuthi elizweni lele Zimbabwe bangabantu labo, bahlonitshwe ngabantu ngolimi lwabo abakhulumayo, wena kumbe isiKhalanga kumbe isiNdebele kumbe isiTswana. Nxa usazi iMangwe ikhuluma indibi lezi ziningi lesililima, bakhuluma indibi zabo, bazi ukuthi labo basemhlabeni lo weZimbabwe.
Umnumzana Nketa Mangoye Dlamini lilunga lebandla le-Alliance for National Salvation, njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe edale lephalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network iZesni ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF kuya kudlondlobala endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lenhlanganiso ithi njalo ibandla leli liqhubeka lisebenzisa impahla kahulumende kumikhankaso yalo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngembiko yokwethuselwa kwabantu le.
Isisekelo sombuso imithetho yakithi lemithetho yomhlaba ithi abantu nxa bezavota kumele bakhululeke bavotele lo abamthandayo. Angiboni ukuthi kwayena upresident u-Emmerson Mnangagwa ngokuthi awine kulezi dumbu phansi, ahlale embusweni kulezi dumbu phansi ngaphandle vele ethokozele ukuchitheka kwegazi. Kodwa nje wonke umuntu ohlangene ekhanda uyabe kwazi ukuthi ukhetho lumele lube ngolukhululekile, kungabi khona umuntu wethu selomunye. Kumele amapolisa izikhi namakhothe bakusukumele khona lokho ngendlela ephangisayo.
Bathi ikhula lamanono ayo Ncube mhlawumbe ludlakela olusegazini ebantwini bezanu PF abanengi lapha, yikho nje bengafuna ukutshiyana la lolanxa nje umkhokheli wabo esithi akube lokuthula.
Yiliqiniso elikhulu lona lelo, abantu ubahlale kakhulu kakhulu ebandleni leZANU-PF ngaphansi kokuvunyelwa ukuthi bachaye abantu, ngaphansi kokuthunywa ukuthi bachaye abantu. Yo umbuso we 37 years oka president Mugabe ube kusenziwa lokho. Esijwayele ama degree ku violence ula yonke into yokubulawa abantu, athembisa ukuthi angikula muntu ongawina i-election ipower nge-election, amandla ngokuvota, athi ngoba amandla abuya ngezikhali. Ukwangena kibo khona lokho ukuthi kuyabamangalisa nje ukuthi kuthiwa bangajaya abantu ngoba base bekuthatha ukuthi into enormal nje efanele yenziwe vele kuso sonke isikhathi.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomunye wabontanga okwelemelika okuhlelo lukahulumende welemelika, iMandela Washington Fellowship, abanye bathi YALI, Young African Leaders Initiative. Lo muntu esixoxa laye waziwa ngabantu abaningi emphakathini kweleZimbabwe ngenxa yokuthi ulwela abalungelo abontanga eZimbabwe. Mthwakazo omuhle, lamhlanje sixoxa lomnumzana Pride Mkono. Mkono, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Mkhono, awungitshele kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Into yokuqala ukuthi vele mina njengosakhulayo lami ngile ngikhangelela ukuthi kwelakusasa elingekhokatshana kakhulu kuyabe kumele sikhokhele ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi sibe nama-solutions okulungisisa into eziningi kakhulu ezihluphayo eZimbabwe nxa sikhangele into zokhokhelana kuma-public institutions ethu, sikhangele njalo into ezomnotho welizwe ukuthi zibanjwa kanjani. Isifiso sami ukuthi lami ngithi hatshi ngeminyaka ezayo ngiyabe ngikhona ngale phezulu emahhosini kahulumende silungisisa izinto ukuthi sihambe kahle eZimbabwe. Yinto enkulu eyangiqhubayo ukuthi hatshi mana lami ngike ngiyefunda khona ngale eMandela Washington Fellowship ukuthi sibambe kanjani lo msebenzi.
Ukhangela ukuthi uzafundani okungathi uzathatha lawe uyofundisa abontanga eZimbabwe ukuze bathuthukise impilo zabo?
Ukuguqula izinto vele kuyathatha isikhathi ukuze sibone umehluko wakhona. Kodwa into engithokozisayo njalo esikhangela ukuthi sabe siyenza yikuthi besenza sabe sithola usekelo lokuthi amaphupho ethu lalawo ama-ideas esilawo ngapha sibe siwayenza siwayimplimente eZimbabwe. Ngiyakwazi abaningi kakhulu abasuka lapha kuyala abanjengabo Betty Masaraure, abanjengabo Kuraone, Godfrey ongukansela ngale maswingo, sikhangela abantu abaningi abanjengabo Thulani Mswelando bayenza imisebenzi eminingi kakhulu sibile eZimbabwe besebenza le nhlanganiso ezijiyeneyo belokhu beimplimente ukuthi ubukhokheli kumele busenziwa kanjani. Lokhu sitshengisela kusasa leZimbabwe liyabe lingani licacile kakhulu ngoba abantu abontanga abaningi sebekwanisa ukuthi bekhulume ezingqondo njalo beyenza into ezibambekayo lapho abaye besebenza khona, ngaba kuma-council, ngaba kuma-organizations, ngaba kumabandla ezombangazwe.
Isikhathi Pride ngathi yiso sesihambile. Qhiba uhlelo mnumzana usitshela ukuthi uyakhuthaza na abontanga ukuthi bona bangene kunhlelo ezifana ngalezi.
Ya, ngiyakhuthaza abasakhulayo abaningi vele ukuthi hathi asathena amathuba lawa sibasebenzise ukwenzela ukuthi lathi sibekwazi ukuthi ilizwe nxa singalikhangela the world is very big. So kuyabe kumele lathi sibe sintshala ama-ideas ethu labanye abasakhulayo kwezinye indawo indawo sibone lokho ngezindaba into ezigayi ukuthi azenzakali vele izinto ezicommon kwamanyezwe njengabo America vele they're just common place stuff so kabe kumele silathi sihambe sibone ingqondo zethu we increase our knowledge ukwenzela ukuthi sibe ngama better leaders of tomorrow.
Hayi sikuzwile Pride, ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile. Ngiyabonga Bhuti, bekuhle ukuba lawo ebuhlelo.
Hayi lami ngiyabonga ithuba leli ngikhelo ntingi ngikhulume laba sakhula eZimbabwe.
Mthakazo omuhle lapho bengixoxa lo Pride Mkono okuhlelo Mandela Washington Fellowship kwanele kwalamhla masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hobe Lilayo.
Siyabonga jahelidala ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube we Studio 7.
Gcina masiko wena, owakusenziwe bantu.
Ngingalithola njani izwi lomuhle lo nguGibbs Dube kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubekeka ngodaba lokuthi amajaha akulezi nsuku athwele nzima ngokuthi adinge amantombazana. Lamhlanje ngile ntombi yakonyadi uMamdluli ukhona ngaleke kwele Botswana, njalo ngilobaba ubekuthemba lima la ekhona ngaleke kwele Botswana. Nxa sikhuluma ngodaba lolu uMamdluli lubamba kanganani abantu abasakhulayo?
Liyabahlupha sibili abantu abasakhulayo. Uyamuzwa kuphela ngokuthi ethi ngicela inamba yakho. Kunala usumbuza ukuthi inamba yami ufuna ukuyisa ngaphi. Abaseyala kuphela ngokubelo kithi ngicela inamba yakho, ufuna inamba yakho, ukuthi angakutshela ukuthi uyakufuna. Hayi akusafana nila kudala sibi bathele nzima kwakathe, akusafana niloko kudala sokwahlukana. Kudala umuntu wayeyitshitshela intombi aze ayithole elokhu eyicela kuhle eyitshela kuhle ukuthi uyayithanda njalo kumbe kuthi abaselaqiniso lokulobola. Anti kudala babeleqiniso ngoba babekhuluma into aze ayiyenza athi ngifuna ukukuthatha. Baye ngathi senxa ukuthi kushuthi bafuna ukudlala ama-hit and run. Ngabona yikho kwenza ukuthi begcine bengasakhulumi ukuthi siyakuthanda, ngoba umuntu ongathi uyakuthanda phela umuntu uyabuza ukuthi unithandelani kumbe ukuthi ethi ngiyakufuna khonapho kuba nzima, ngoba phela ibaleli ithi ngiyakufuna manyathi ngifuna ukukulobola ube ngumalukazana wangikhaya. Ayabona ukuthi aliphelele endleleni. Manje ngabona benziwa yikhona lokhu ukuthi babe besesaba ukuthi bazaqamba amanga. Siyabe lokhu yala ngicela inamba, ngicela inamba.
Baba Lima, umuntu uhlale ecela inamba ikho likwenzayo phela lokhu.
Hayi kuyachiyana ngomuntu ukutheni abanye bakhona bacela inamba, abanye bakhona ukuthi iyabe icela inamba evele eserious umuntu ukuthi ucela inamba, ngoba ingasikhangela ikakhulu lezi nsuku ungakhona ukuthi ingxenye njalo ecela inamba engumuntu onguye weqiniso. Kukanti bakhona abanye nje yabe icela inamba enjalo kanti vele njani ezidlalela. Ngifuna ukukubona nje wena ukuthi isimo sakho uvele ungumuntu onjani.
Kodwa phela vele kuphosile izwi lapha bani kungani kuyahlupha
kuphoseni lizi sokuchiyana khonapho yikho uzwa abadala baye bethi bona ziningi indlela zokubulala uMangoyo. Ngamanye amazwi kuyachiyana ukuthi wena indlela yakuphose ngalelizi yokuliphose ngayiphi indlela, yabona. Ukhona omunye umuntu ongaliphosa ngendlela yokuthi yabona ukuthi umuntu lo uphose ilizi lakho, uphose ilizi ngokuthi uqinisile. Kanti omunye vele angaphosa ilizi kodwa engaqinisanga, kumbe ngithi mina ucine kumbona ngezenzo ukuthi ha umuntu uvele laphana ha yazidlalela nje.
Ke uMamdluli khonapho nxaza ukhangela sibili okunywabumelele phela sithi ha kumbe ubaba uLima kuzaphosile izwi lapha, awumncedisi kanti?
Ukubancedisa sibi siyabe sizama ukubancedisa, kodwa phela ukuthi ubaba uLima akaphendulanga straight ukuthi ukuphosile izwikho sokunzima ebantwini babobaba kathesi, ngoba anti phela athesi into abayenza yona leyo yokucela inamba. Umuntu phela nxa ucela inamba yabe engakwazi ukuthi uyicelela kukuphi, uyayibona. So ibisiqinisi sithi engxenye umnike inamba phela ukumncedisa, kodwa yikho khona lokuthi inamba yabe umphile. Khonapho kumpheni inamba sekuyaqalisa ingane ufuna ukuba umngani wakho, ingane ufuna ukuthi kube njani, yikho lapho-ke kuqineni selicina lithande. Yayibona abasayenzi siyakhonkela dubo kwakudala ukuthi umuntu lapho abone khona intombi uzakulokhu esiyayithayimela esiyayithayimela azazazaza athandi akusekho. Wathi sizabacela inamba yikho kwenza ukuthi begcine bengalaqiniso, ngoba ngacela inamba ebantwini abawu-4 ngelanga kumbe 5, uyabona.
Ye baba Lima,
ngiphendule khonapho ekuceleni inamba. Ekuceleni inamba sesisiya ngeqiniso eqinisweni sibili, ubona ngathi omama yibo baphambanisa ezikhathini eziningi, ngoba vele yibo abayenza ukuthi obaba begcine sebedlala ngabo, ngoba ezikhathini eziningi nxa uvele umuntu esekupha inamba yakho, inamba liyana kufana lokuthi yi-privacy yakho uyabu ulayo ngoba ungenza ukuthi kumbeni upha ukuhamba sipha wonke umuntu inamba onomuntu ongumfazi kumele ubone ukuthi inamba yami leyi ngiyipha emuntwini onjani.
Ye isikhathi ukuthi sesidliwe ngumangoye khonapho nxa ungatsho manyati ngamafitshane pho ukuthi pho kungabanceda uthini 1 minute sibili khonapho.
Ngayicho dibe ukuthi abantu abangobaba akeli phasa amazi kubuyela esidaleni umuntu alanda into emizayitshela ukuthi uyayithanda funa ukuyilobola okunjalo nje.
Hayi ke siyamuzwa ke kosazana sethekele nyanti khona ngale kule Botswana uMamdluli. Mamdluli sibonge kakhulu ngadilwa kusasa mama. Yey, ntatheleli tuba ukuthi mbonge lo baba ubeka ithemba lima la ikhona ngale ke kwele Botswana. Ngilethemba ukuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps to be lilali.
Owangusenziwe mwandu. Ligcina masiko
kwethu. Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli kundawana zonke abakizo kuhlukuhlangana ngemva kweviki ezimbili.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kamahubo usahluko ngu-46 undima 1 lo ndima yesibili. Ifundeka kanje. UNkulunkulu uyinqaba yethu, lamandla ethu, usitholakala elusizo esikhathini sokuhlupheka. Ngakho kasikwesaba. Lanxa umhlaba ungazamazama, lanxa izintaba singaphakama ziphoseke olwandle. Bathandeka sithola uDavida umhlabeleli uyahlabelela ucula iculo elimnandi uthi yena uNkulunkulu uyinqaba yethu ungamandla ethu ufumaneka elusizo esikhathini sokuhlupheka lanxa umhlaba ungazamazama kungenzakalani kasikwesaba. Sihlobo sami uDavida singakhohlwa ukuthi ngulo uJahothi ngemva kokunqoba umFilistiya kulokuthi indlela yakhe ivuleke aye endlini yobukhosi ayebusa njengalokhu wayekade secotshiwe nguSamuel ukuthi azaba yinkosi yakwa-Israyeli. Simthola esephila lezikliwi egangeni lithi iBhayibheli kweza kuye bonke ababelezikwelede ababelensolo ababelezikhwili izikliwi zonke zeza zaba kuye zamenza induna nkulu yazo. UDavida simthola pephile egangeni ehlathini ephila ngokubaleka esuka kulindawo ayekule for 7 years ephila ngokubaleka eyisikliwi engasela ndawo yokuhlala uSawuli emzingela. Kodwa iBhayibheli phakathi kobuhlungu obungaka kwezinye isikhathi besimthola esilwa lamaFilistiya, simthole kwezinye isikhathi esezenza uhlanye egxosa indenda ephila endlini ka-Akish. Kodwa phakathi kwakho konke uDavid ikhona into eyazi yini indaba ayiculayo kuleli hubo uthi lanxa sekunjani uNkulunkulu uyinqaba yethu ngasikwesaba. Sihlobo sami ngikhuluma ngokwesaba okuba khona empilweni. Abantu sesaba ikusasa, abantu sesaba izinto ezinenge ezehlukeneyo ezisuka zisenze sidangale siphela amandla kodwa uNkulunkulu uthi ungesabi. So namhlanje ngithanda ukuthi ngikhuthaze wena ukuthi ungesabi noma sekuvele okunzima ungakanani. UJehova uthi yena kangizukukushiya. UNkulunkulu asimkhonzayo bazalwane uDavid uthi yena uyinqaba yethu esikhathini sokuhlupheka. Yena uhlale seduzane nathi isikhathi esiningi ukuthi kasimboni sisuka sithwale sizima sizihluphe ngesibhekane lakho okusihlukuluzayo kanti yena ukhona eceleni kwethu akasishiya uthena akazukusishiya. Uthi uDavid uyinqaba yethu. Ngithanda ukunxunsa ke mntakababa ukuthi ungalahli themba noma sekunzima kangakanani, ungalahli themba, ungalahli thaweli. Themba kulo Jehova ophilayo, akasilahli akasideli. Kungeza ukuzamazama komhlaba, kungeza inhlupheko ezithile, kodwa kasibambelele kuye sikwazi ukuthi yena uyinqaba, igama lakhe liyinqaba. Masicatsha kuye, uyasigcina, uyasilondoloza. Lithi iBhayibheli laba abakholwa kuJehova baza kuqina babe njengentaba uZiyoni. Kasihlaleni ethembeni noma ingabe impendulo yakhe yakhe ngani yaphuza lanxa impendulo yakhe isikhathi isikhathe side kahlalene ethembeni sazi ukuthi ngesikhathi esifaneleyo yena othembekisileyo uthembekile uza kwenza lokho akuthembisileyo angeke asishiye
akuyiqibe mfundisi
Siyabonga ke standards baba lithe izwi lakho uyinqaba yethu baba senze sikwazi ukuhlala sithembe wena senze sikwazi ukwethembela ezwini lakho ngoba izwi lakho liliqiniso okukhulumileyo uyakwenza ngoba wena kawusiye umuntu ukuthi utshintshe ingqondo kumbe ukuthi uqamba amanga siyabonga izwi lakho eliphilayo ukuthi ngalo baba uyalikhuluma siyaphila yilo walithumela enkangala labaphilisa siphilise ngalo phinde ubusise abalalela ubusise labaphathi kwehlelo egama lenkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sezitholakele inqwele ze 2018 FIFA Soccer World Cup. Iqembu leFrance liphakamise linkezo namhlanje emva kokunqoba ele Croatia nge 4-2. Sixoxe lomlandeli wezenguqu ekhona pha eMelika uMuzobanzi Ncube.
Umdlalo wakho ubumnandi kakhulu sibili. IFrance hayi siyithethe sibili iWorld Cup Championship misankomo. Abe sikhangelele nje ukuthi thina abanye beCroatia njengethimu encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people bekhangelele nje ukuthi ama underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana beAfrica abayi France basuke sivili bayithatha linkezo ndoda
hawo ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal
hawo uyabona mina lapha nangithe khona veli final kuzaba iBelgium leCroatia so bekumele nisale ngibambele kwelinicele eliyiCroatia so akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo but yabona phela ibhora vele njengoba liyiround so ligiqekela everywhere so hayi ngikhuthile sibili thunya zonke
yebo linqotshiwe elakho iqembu Ncube kodwa abeFrance abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapho
ah vele khona apha abaningi bakhona nabe France bekuyimi nje kuphela lo mama lapha bese supporta yoni Croatia le hawu yahlekwa sibili khona apha sibili njengabantu nje abadliweyo kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela uyabona ama sports bonoko ukuthi leya beta beta nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina hayi kubunandi kwakhona kodwa siyabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako umhlaba wenzileyo hayi sizungu nje kuphela yesese siyasibona ndoda ngoba hey inyanga yonke le lokho esikhangele lapha ku TV sibona ibhora hawu ndoda seliphelile so sesiyavuyela ke kuma league yethu lawa ama EPL esesiwajwayele ukuthi hayi iArsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima ngoba iArsenal yiyo yi-team yabantu
Aha, umnumzana Muzobanzi Ncube ngomlandeli omkhulu wenguqo sixoxela ekhona pha eMelika edolobheni leVirginia. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League ekhaya yona imi kanje. Shabani Mine 2, Dynamos 2, Caps United 0, Bulawayo Chiefs 0, Highlanders Poso Chila Moya 1, Herentals 0. Ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance ubekhankasa emaswingo namuhla lapho athembise khona uZulu ukuthi uzavuselela umnotho ngokuphangisa lubana ethe wanqoba. Iqembu leFrance seliphakamise inkezo ye-2018 FIFA Soccer World Cup. Olivalelisayo Ngontunga milinko, mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.